UNyafura owayengu-Vice Chancellor weKolishi le-University of Zimbabwe ubika wanikezwa unkosikazi Grace Mugabe isicoco se-PhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesi coco. Kodwa uNyafura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe onguye owayengu-Chancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyafura ubechwela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele atholisiswe icala leli. Umthethwandaba wona utsho ukuthi umzulwana abantu abaningi bathi uNyafura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMugabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje uMnumzana Mlindelo Mancutshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owayengu-Chancellor, nguye ubaba uMugabe, nguye owayengumkhulu wamayunivesithi wonke, nguye owanika i-directive yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMugabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kathesi sithi uNyafura kabotshwe, mbona nami kuyokumhlukumeza njengoba naye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe, kwakungela nto ayengayenza.
UMancutshana usekele ngesinye isifundi seCollege University of Zimbabwe uMnumzana Pele Mpilela othi ukubopha uNyafura liphutha elikhulu.
Ukubopha uNyafura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu, ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi uNyafura aphikisane lalokhu ayekutshelwe ukuthi akwenze, ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzakuba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe ngoGrace Mugabe njalo athethele lelo degree.
Kodwa uMnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamuzi seHarare yena uphambana nabanye ethi uNyafura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owayephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyafura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba ababasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweda likaNyafura uMnumzana Sylvester Ashiti yehlule ngoba ubethumele igqweda elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha ibandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, esithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. UMnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. UMnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayilahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hathi umhlabathi ngoba wawungasiwabo. Imele i-Studio 7 useHarare, ngu-Gibson Bebe.